umzima kuyesabisa kuyethusa kuhlasimulisa umzima mvuka nkomo ngendlela okukhuphuka ngayo inani labantu asebehlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 kutshengisa ukuthi ke kumele kuthathe izinqumo sibili ezinzima ukuthi abantu bavikeleke. Kodwa ke siyananzelela ukuthi kulobu nzima kakhulu elizweni ubona abantu betshaya indwendwe befolele amanzi abantu babona begcwele emabhasini namhlanje engikhangele emini ngabona vele abantu becalacelene ebhasini bengagqokanga ama-mask ukuthi bazivikele kulo mkhuhlane. Kulobu nzima kakhulu kuyethusa ke sokusithi ke kathesi ke abantu kumele besukume ngoba nxa kungasukunywanga sizabona ke okwenzakala kumazwe esakhelani lawa njenge-South Africa abantu sebephela khona lapha lakho sizaphela futhi njalo ke kumele sisukume kathesi ke kutshelana iqiniso abantu sebebona ke bonye sokwenzakala ukuthi abantu bodwa nje sebebona ukuthi umkhuhlane lowo mpela uyabulala nxa ukhangela abantu beqala ukwethuka manje. Kodwa sokudingeka ukuthi khona nawo uhulumende abambane lozulu kuzanye imizamo yokuthi abantu behlise inani lokubuthana. Kodwa ke kulobu nzima njalo njengoba ngithile ukuthi amanzi ayahlupha, ompuphu bayahlupha, nendaba zokuhambisa lezi izimota lokhu ezihlupha abantu bakeshaya indwendwe town lapha bemelele ukuthi bagade ke. Kodwa ke kulobu nzima asazi ukuthi kusasa kuzavuke kunjani. Kodwa ke ngibona ngani lekusasa litshengisa ukuthi lizalisesabisa, litshengisa ukuthi abantu bazaphela, siza kufake lonyaka ngalo mkhuhlane.
Abanye babanja lomkhuhlane umuntu esevele esefile kuloko kuthiwa yi-postmortem ngesiNgisi. Ungathini ngalolo daba?
Yikho lapho ke okwesabisa khona enkomo sokusithi ngawo uhulumende uyadonsa amasokisi abantu behlolwe ngobuningi kwenzela ukuthi abantu abalomkhuhlane kuhle kwaziwe bahle bahlaliswe eceleni khonokho kuthiwa i-isolation yakhona leyo kwenzela ukuthi bengatheleli abanye ngoba kungananzela kathe sizwa imibiko yokuthi ezibhedlela lapha abongikazi kanye labafundela ubongikazi babanjwe imikhuhlane ngemva kokuthi abantu akade belaliswe bese bedlulile emhlabeni besala bebanjwa nje kunjalo. Kutshengisa ke ukuthi ke kulokusilela kulokwehluleka kuhulumende ukuthi ahlole abantu besaphila kwenzela ukuthi ke kwaziwe kwenqatshelwe ukuthi umkhuhlane lo ungabuthelelwana abantu bengakwazi ngihlala lo muntu khona phela umkhuhlane ngingakwazi. Kuyadingeka ukuthi ke kudosa amasokisi kusetshenziswe kanzima abantu bahlolwe ngobuningi elizweni ngoba yiyo indlela kuphela engenze ukuthi sibekwazi ukuthi abantu bangaka abagulayo njalo laba bebekwazi ukuthi abamelanga bathele abanye kube nemizamo yokuthi bamiswe ukuthi bahlangane labanye abantu wenzela ukuthi ke umkhuhlane lo wehliswe ukubemetheka kwawo. Nxa kungenziwa ngalokho zabe nihlala lo muntu onapho okhwehlelayo endlini kumbe ime ngikhwehlelayo umuntu lona kathi uyagula kumbe ime ngigulayo ibe lokho engihamba ngifafaza umkhuhlane ebantwini sizabhubha elizweni ke siphele sithi du nxa kungadosanga amasokisi kwathiwa ke abantu bahlolwe ngobuningi elizweni.